umthetho lo ungumthetho obukhona okwesikhathi eside njalo osuleminyaka leminyaka ukhona. Wena okuvumelayo kulungile kumbe akulunganga. Njengoba sisitsho nje ukuthi mina kimi indlela odilizwe ngayo yiwo oluhlupho nokuthi ukuthi umthetho uvumelane. Kade kungaba ngomunye umthetho owavele ukhona. Even ungasiyona lowo abortion, I would see the issue the same way. And into yokudiliza umthetho lowo mina kimi angiwuboni ukuthi imbangela yokudiliza yenzelwe ukuthi umthetho lowo okwenziwayo kakukho emthethweni. Ngibona ngani sokule political influence, sokule politics phakathi. Angithi siyakwazi ukuthi lo nyaka ngoNovember abantu bayavota. So mina ngibona ngani okwenza ukuthi umthetho lowo udilizwe. Yokuthi imajority ye-Supreme Court isokuyi-Republican Party. And this has always been a stand, a Republican Party, which is also influenced by ama-Christian conservatives. So angiboni ukuthi umthetho lowo bawudilizile ukuthi umthetho lowo umbe uyabulala. Why I am saying so, ngakhumbula kwayizolo kwempopo. It was an issue too that deals with killing. Ukuthi abantu bathi impopo iyabulala abantu. But bona bathi impopo ayibulala abantu. So i-abortion nxa ibulala abantu, impopo ibulala abantu, kodwa impopo i-right. I-abortion i-wrong. Yikho lapho engikukhangelela khona mina ukuthi it was more of political influence than deciding umthetho based on previous cases.
Abasola lomthetho bathi uza kwenza abantu besifazana ababe belesifiso sokukhipha isisu babe sengozini ngoba bengagcina besenza lokho ngendlela ezingaqondanga ngoba becatshile. Ungabe ukubona lawo ngaleyo ndlela?
Mina indlela engikubona ngayo ngiza kukhuluma njengomuntu okholwayo. Ukuthi i-abortion kuyafanana lani, mina ngesiKristu ngizwisisa ukuthi thou shalt not murder. But uNkulunkulu kazange atsho ukuthi thina njengamaKristu abantu bokholo sesizahamba sithwalele abantu induku ukuthi yini wena ungenzi lokho. Ngoba mina nxa ngikukhangele nxa sikhuluma ngesono, uNkulunkulu kazange atsho ukuthi kule sono esikhulu esedlule esinye lesinye esincane ukwedlule esinye esinye esifuna umthetho. So i-abortion has been there for years and she's going to be there whether bayakubhana kumbe abakubhani ngoba inhliziyo yomuntu okusenhliziyo nomuntu ngeza kuwanelisa.
Njengoba kuvotwa ekupheleni komnyaka, ubona lolu daba lusipha abasola lomthetho umdlandla yini bephuma ngobuningi sebesiyavota?
Ngabe kuthiwa ivoti ingemuva kwamaviki amabili bekuzabanika idlabuzane lokuthi bahambe bayivota ngenxa yokuthi mina sengihlale lapha kuleli lizwe abantu balapha khona bakhohlwa masinyane.